Bakithi thina njenge-MDC Alliance lapha eMadebeni South silokudana okukhulu ngokulahlekelwa ngubaba uMafu Vezi uMathayi, ibiyindoda eziqhawe, indoda elesibindi, indoda ebizimise ukuthi imelane leqiniso ngaso sonke isikhathi. Imbali yakhe sonke siyayazi, indoda engafanisana ngalezinye induna enelise ukuthi itshele uhulumende iqiniso, uhulumende lo wezaniphisa iqiniso, lanxa kukubi, lanxa kumnandi. Lizayikhumbula indaba ade isilala kakhulu indaba ye-ground commission ukuthi lo Busilizwe umkhokheli we-ZANU-PF uMnangagwa asethe up i-commission izama ukuthi icubungule indaba ye-ground. Le misebenzi eminingi engayenzileyo esebenzisana lezinye induna ezilesibindi ezinjengabokhayiso Ndiweni labanye nje abalutshwane abatshengisa isibindi. So sithi njenge-MDC Alliance ilizwe lilahlekele kakhulu, yilo iqhawe lelizwe leli, yini esinalo hero leyi okufuza ukuthi ngabe silohulumende oqotho umuntu njengalowo adiklare nesinalo hero ngoba ube ngumuntu obemele abantu. So sithi lala kahle Mathayi, lala kahle Maduna, lala kahle Mafu, lala kahle Godla Omnyama, Mahlaba Ithwale, Siyampondi, malala ndawonye. Lahlekile njengesizwe, ngiyabonga.
Manje lina lithi imbali yakhe ikhunjulwe njani?
Msakazi, kulesikhalo kumbe isicelo sabantu bakogodla omnyama eselabhusi, isikhalo sokuba ibizo lenduna yabo esifileyo ubaba uVezi Maduna Mafu Nkonjeni ibizo lakhe linganyamalali. Isikhalo lesi ngesokuba kube indawo eziqanjwayo kumbe indawo ezifakwa ibizo lakhe ukuze kube isikhumbuzo kwesikhathi eside esizayo. Kulesikolo okuthiwa i-Avoka Primary, lesikolo okuthiwa i-Avoka Secondary, lezi zikolo zise-Avoka kuwa 12 eFelabhosi lapho uMafu asuka khona or abesuka khona. Bekulesicelo kumbe bekulesikhalo sokuba lezi ndawo zithiwe ibizo elithi Chief Maduna Primary School, Chief Maduna Secondary School respectively. So thina lathi njenge-MDC Alliance sithande ukuba singezelele isisindo sethu kulesi sikhalo sabantu bakogodla ukuba lokhu yinto efaneleyo, ikakhulu khathi esisikhangelele ukuba uNkonjeni sesithile kulowu sidingo sokuba simhloniphe. So besicabanga ukuba lathi njenge-MDC Alliance laba abalomlando ukuthi benze umsebenzi njengalowo wokuba banike izindawo amabizo kumbe batshintshe indawo amabizo, bangalalela lesi sikhalo sabantu beFelabhosi, njalo lesi sikhalo lathi sisisekelayo njengabantu be-MDC Alliance. So bekuyisicelo esikhona kumbe bekuyisikhalo esikhona kulaba ababusayo kumbe kulaba abalawo mandla kwalesi sikhathi ukuba benze lo mlando.